Osama kehla kithi ukuthi angafithi ngula ngoba suna lo mhlaba lo suna Osama kehla kithi ukuthi angafithi ngula ngoba suna lo mhlaba lo suna Sicela ushwele Shwele bomafula kufaliwe Andina manda Osama kehla kithi ukuthi angafithi ngula Owasuna, lo mhlaba lo suna ba